zvakanaka vatereri ndokusiya muchinzwa nhau dze
sokuisikati sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesithathu mhla ka 16 kuNhlolanja 2022 ngosithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje.
2 to 3 years lezi kuqalise iCovid sivalelwe amabhoda bese kulobugwelegwele kulokuhlukana kwezimuli ngoba uthola kuyukuthi omama bebesechapha amabhoda ngendaweni ezizabisayo bebanjwa edangeni ade kugcina sokusenza lezi muli zidilike.
Abaphila ngokuthengisa, osomabhizimusi lozulu jikelele baveza ukujabula ngokuvulwa kwemingcele yeZimbabwe besithi lokhu kuzabanceda ukuthuthukisa amabhizimusi abo.
Engahamba umongameli ahamba ephandle ayedinga zonke izinto adinga ubudlelwane lakho konke, kodwa okuqakathekileyo kuqala ukudinga ukuthi kulungiswe kudinga ukuthi kulungiswe indlela thina esiziphethe ngayo thina elizweni lethu elizwe leZimbabwe phambilini ukuthi siyedinga ukuyaqinisa uhlobo ngaphandle kakhulu.
Umongameli Emmerson Mnangagwa usukume lamuhla elubhekise eBrussels kwele Belgium ukuyaphatheka kumhlangano we-AU EU Summit oqala kusasa. Ibandla le-Citizens Coalition for Change selethise ikhomishini yebona ngezokhetho iZimbabwe Electoral Commission ZEC umlando wokufuna ukuqila kukhetho. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Abaphila ngokuthengisa, osomabhizimusi lozulu jikelele baveze ukujabula okukhulu ngokuvulawa kwemingcele yelizwe besithi lokhu kuzaba siza ukuthuthukisa amabhizimusi abo. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngogcweleyo.
Uzulu wamukele ngenjabulo inyathelo likahulumende lokuvulwa imingcele ikakhulu labo abakumabhizimusi amancane laphakathi laphakathi. Umnumzana Mike Ndiweni, umqondisi weBulawayo Vendors and Traders Association, iBVTA, uthi uhulumende ubesephuzile ukuvula imingcele ngoba ababehlabile amajekiseni okuzivikela ku-COVID-19 bebengelahlupho.
Sasitshilo phambilini ukuthi abantu abahlatshiweyo ijekiseni yokwenqabela COVID kumele bevunywe basebenzi, bachaphe imingcele bayithengisa kumbe bayithenga impahla zokusebenza lapho kusetshenziswa baphile. So yinto esiyemukelayo kodwa iphuze kakhulu. Abantu basebenza benelisi bahambe bayethengisa impahla abazenza lapha ekhaya bebavode izimpahla zokwenza impahla elizweni ama-raw materials.
Unkosikazi Debra Mukasa, ilunga leBulawayo Vendors and Traders Association, uthi balokujabula ngoba sebezasebenza kuhle bengabanjwa ngamandla ukwephula imithetho.
Siyananzelela ukuthi kade for the past 2 to 3 years lezi kuqalise iCovid sivalelwe amabhoda bese kulobugwelegwele obuthize, kulokufa okuthize, kulokuhlukana kwezimuli okuthize ngoba uthola kuyukuthi omama bebesebechapha amabhoda ngendaweni ezisabisayo bechapha amabhoda bebanjwa egangeni ade kugcina sokusenza lezi muli zidilike. So thina ngokwethu sithabile kakhulu ukuthi sesizangelanga kusemthethweni sisebenze kuhle siphakamise kakhulu ilizwe lethu irevenue.
Umnumzana Mkhokheli Ndlovu, omunye wabasakhulayo bakuBulawayo, uthi bayakujabulela ukuthi kuvulwe imingcele bahambe okungela mgoqo.
Kwakufanele ukuthi avulwe kudala, asazi ukuthi vele kwakuvele kuhlalelweni ngoba amanye amabhoda vele avulwa kudala last year. So hayi, siyakwamukela lokho lathi khona sizokwazi ukuthi phume sihambe ngaphandle phinde siphenduke ngekumgoqo.
Unkosikazi Monica Maphosa, ophila ngokuzisebenza, uthi sekungcono ngoba useza kwenelisa ukuthi azihambele ayedinga akufunayo yedwa.
Yonke into ibisisiba nzima kithi. Okunye sikufisayo ukuthi le mali yokuthesta yehliswe ukuthi kube lula lakithi ngoba imali yiyo esingelayo kunesikhathi side lapha sisebenza nzima singayitholi.
Unkosikazi Pretty Mpofu othengisa emkambo osegodini uthi intengo yezithupha ezifuneka emingceleni ziyadura okuza kwenza ukuthi inkohlakalo ingapheli.
sokuzayihlisa ukudlengula kwabomama lokubulawa kwabantu bechapha ngemingcele engekho emthethweni. Kodwa njalo sibe lohlupho lokuthi kube uhulumende uthe evula amabhoda wathi bonke laba sebevaccinated akudingeki ukuthi bebe lama COVID certificates, ngoba ama COVID certificates ayadura kakhulu, okuyikho futhi okuzadala ukuthi kube lokho kusiba i-corruption isanda ngamandla, ngoba sokuzadingeka ukuthi abantu benzelwe ama COVID certificates abe engekho emthethweni.
Uhulumende ukhiphe umbiko wokuthi imingcele isivuliwe, kodwa abantu kumele babe lesithupha esitshengisa ukuthi kaguli umkhuhlane we-COVID-19 esithethwe kungakedluli insuku ezimbili, ukuthi laba asebehlabe ijekiseni yesithathu kuza kuba lula kibo. IZimbabwe ithethele linyathelo ngemva kokuba amazwe angemakhelwane agoqela eBotswana esethethe inyathelo linye. Ngimele Studio 7 wobulawayo. Ningubathabile Masuku.
Kusenjalo, inyathelo leBotswana lokuvumela abahlabe ijekiseni ye-COVID-19 ngokugcweleyo ukuthi bangene elizweni kungela sidingo sokuthi behlolwe ukuthi abalagcikwane leli sokwamukelwe ngenjabulo izihambi eziningi. Intatheli izindaba iStudio 7 umqondisi Dube usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseGaborone kweleBotswana.
Iningi ebelihamba ikakhulu phakathi kweZimbabwe leBotswana kade likhala ngemigoqo ekhona yafakwa kuyindlela yokuvikela ukumemetheka kwe-COVID-19. Kodwa ulandela ukwesulwa kwesidingo sokuhlolwa ukuthi umuntu kalagciwane le-COVID-19 uma ingena kweleBotswana inengilithi sokuzabangcono kundleko zohambo. IBotswana ibike ngomgqibelo ukuthi abahlatshwe ngokupheleleyo ijekiseni ye-COVID-19 bazangena emngceleni kungela sidingo sokuhlolwa i-COVID-19. Umnumzana Dumezweni Ncube uthi lokhu kuzatsho ukuthi abantu bazahamba lula uma kuqathaniswa lesikhathi kusadingakala ukuthi abantu behlolwe i-COVID-19 bengakavunyelwa ukuchapha imngcele.
I can say it's commendable for when we use Zimbabwe, leBotswana, so speaking this card, so the, as more people get vaccinated, we have more incentives. We have more restrictions, including allowing labor fully vaccinated to cross without to test, because it's costly.
Ele Zimbabwe lalo libike ukuthi imngcele sizavulwa ngemva kwesikhathi eside ivalwe ngenxa ye-COVID-19. Iningi eliphila ngokuthenga lithengisa impahla eBotswana lisiyathengisa ekhaya lithi lezi zindaba ezimnandi. Abafana lo mnumzana Rodwell Moyo bathi bekunzima uletha impahla yabo kweleBotswana, kodwa ngokuvulwa kwemngcele kanye lokuyekithiswa kweziqondiso ngeleBotswana sekuzaba ngcono.
Kuyinto ejabulisayo kakhulu ukuvulwa kweboda lokho. Ngoba ama businesses abe sesifa njalo nama customers ethu abe sesiya esihla ngendaba ukuthi besingasayeneliso ukuba supplier ngesikhathi. Njalo uyama COVID test lawa abe suka adelay izinto zonke xa kuyikuthi umuntu u fully vaccinated engena indlela ihamba kungala ku delay, kuyinto enhle esiyamukela kakhulu especially kwele Botswana. Siphinde samukele lokho kwenziwa nguhulumende weZimbabwe ukuthi sesingena iBotswana isivuliwe, kuyinto esijabulisa kakhulu.
Kodwa umphathi ntambo wezempila kahle kweleBotswana uDokotela Edwin Dikoloti uthi uyakhathazeka ngezincwadi zokuzibazela ezitshengisa ukuthi abantu bahlatshwe ijekiseni bona bengahlatshwanga. Uthi impendulo ekuqedeni uhlupho lolu yuba le ncwadi eziphekwa ngumtshina ezingeke zabazeka lula.
Re tsweletse thata tota ke solo yala gore tlare pele ga kgwedi e wela e be setse re na le yone di-digital card se se leng teng gore kana yone thulaganyo tenga sa nantse o e dira le
sesaqala goba le ncwadi ezikhitshwa ngomtshina ukuze siyesule udubo lokuthi abantu bazibazele incwadi ezitshengisa ukuthi umuntu uhlatshiwe ijekiseni ye-COVID-19. Loludaba kumele siluhlanganile singamazwe athiyeneyo.
Ele Botswana lithi isihambi ezingahlatshwanga zizaphiwa ijekiseni mahala emngceleni. Abokuza abangafuni ukuhlatshwa kumbe uhlolwa i-COVID-19 ngabasoke bevunyelwe ukungena kwele Botswana. AbeBotswana bona bazahlawuliswa iinkulungwane ezinhlanu zamapula i-5,000 pula kumbe bevalelwe umnyaka ejele uma bephikisana leziqondiso ezintsha. Ele Botswana selihlabe ngokugcweleyo abedlula kancane isigidi esisodwa i-1.1 million asebehlatshwe ijekiseni yokuzivikela ku-COVID-19 ngokugcweleyo. Njalo lama jekiseni aphose afike izigidi ezintathu i-3 million alinde ukusetshenziswa. Ngingumqondisi Dubo indaba ze-Studio 7 ngeSaron kwele Botswana.
Direct from Washington, the voice of America.
umongameli Emmerson Mnangagwa use Brussels kwele Belgium namhla lapho azaphatheka khona emhlanganweni wamazwe akuzwekazi le-Afrika lawe Europe OAU EU summit oqala kusasa ugqitshwe ngolwesihlanu. Injongo yalomhlangano ngeyokuqinisa ubudlelwano phakathi kwamazwe kazo omabili njalo uqhutshwa phansi kwendikimba ethi Two Continents with a Joint Vision for 2030. Umhlangano lo uza ngesikhathi iZimbabwe izama ukuvuselela ubudlelwano bayo le-European Union. Umongameli Mnangagwa useke wazama ukuhuga abatshali bezimali kuzwekazi le-Europe kodwa kukhanya kungaphumeleli. Ukhangelelwe ukuqhubeka ngemizamo yakhe le kanye lokugqugquzela ubudlelwano obuhle phakathi kwe-EU leZimbabwe kulomhlangano. Kodwa amanye amazwe aku-EU labalwela amalungelo oluntu bathi kumele umongameli Mnangagwa alungise indaba zamalungelo oluntu kuqala. Sixoxe locubungula izombusazwe umnumzana Difa Dube ngalolu daba.
Engahamba umongameli ahamba ephandle ayedinga zonke izinto adinga ubudlelwane lakho konke, kodwa okuqakathekileyo kuqala okudinga ukuthi kulungiswe kudinga ukuthi kulungiswe indlela thina esiziphethe ngayo thina elizweni lethu elizwe leZimbabwe phambilini ukuthi siyedinga ukuyaqinisa ubuhlobo ngaphandle kakhulu. Ngoba nxa sithi siyakhangela iloka noma ngaze kube kuthiwe bahambe bayakhuluma kwathini, kodwa-ke iziningi izinto ezifana lama-red tapes amanye akhona elizweni eminye imithetho eyenza ukuthi labanye abafisa ukuthi bakhwebelane nelizwe lethu noma bafisa ukuthi bazogxila bayenze imisebenzi elizweni lethu bathole ukuthi kuba nzima kakhulu. Njalo le ndaba ye-corruption lokho isiba indaba eqhubekela phambili elizwe lakithi eyenza ukuthi abantu bengabi nethemba ezintweni abaye befuna ukuthi bafune ukuthi bazozi-investa elizwe lakithi. Ngoba abantu nxa befuna ukuthi babe bazodlelana labanye badinga ukuthi isandla lesi abaqhubelana laso noma isandla abakhwebelana laso kube isandla esimhlophe, isandla esingeladaka.
Isikhulumeli sikaMnangagwa umnumzana George Charamba uthi ubudlelwano beZimbabwe le-European Union sobusiba ngcono kakhulu ngoba iBhilithane ayisekho ku-EU. Uthi iBhilithane yiyo eyayivala ubudlelwano obuhle phakathi kwenhlangothi zombili.
Iloba ingasekho ku-European Union iBhilithane, kodwa-ke asingakhohlwa ukuthi iloba kusasenjalo, kodwa-ke iBhilithane isafana lokuthi isasekhona isaseyi-part of Europe iloba nje noma ingasekho ku-European Union. Ngoba ziningi izinto iBhilithane elokhu isasenamandla okuthi ibe nomthelela kizo. Uhlupho olwaba khona phakathi kweZimbabwe leBhilithane luhlupho lwavela lwaqala ngesikhathi sikaMgabe ngezivumelwano ababezenzile phakathi kweBhilithane leZimbabwe okwagcina kusenza ukuthi kube nama-invasions abafarmers lakho konke konkwana. Kodwa-ke khona kufanele ukuthi eqinisweni kufanele ukuthi badinge indlela engenza ukuthi baphilisane njalo bakhwebelane njalo kube le ndlela engahluphi abantu, ngoba abantu abahlupheka kakhulu ngabantu beZimbabwe, izalwane zeZimbabwe yizo ezihlupheka kakhulu ukwedlula abaphathi noma ngisithi ama-ministers abeselizweni, ngoba bona baya bengakubona udubo olunzima kakhulu olufana lo dubo olukhayelwe ngumuntu weZimbabwe ohlezi komakhulela noma umuntu weZimbabwe ohlezi ekhezi.
Umnumzana Difa Dube ecubungula ezombusazwe sixoxela ekweleBhilithane. Ibandla le-Citizens Coalition for Change selethese ikhomishini ebona ngezokhetho yeZimbabwe Electoral Commission ZEC umlando wokufuna ukugqila kukhetho ngokususa amabizo abantu abazavota endaweni abavotela kuzo besiwa kwezinye indawo. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngugcweleyo.
Lokhu kuphume emhlanganweni abaleli bandla abawenze le ntathe lezindaba oqhutshwe eHarare namhlanje. Isiphathamandla se-CCC unkosikazi Ellen Shiriedenga uthi njengebandla sebethole ubufakazi bokuba iZEC ifuna ukuphazamisa ukhetho lwama-by-elections.
Izinto ezithize esikhala ngazo njengebandla ikhokhelwa ngoba kutshamisa ile CCC, ikakhulu nxa sikhangelisisa indaba ye-voters roll. sibone ukuthi kulezinto ezingahambanga kuhle, sikhangela ukuthi kulabanye abantu ade bevota kwezinye kwamanye ama-polling station kumbe kuma-wards kukhetho lolo lwadlula ngobo-2018 kumbe-2013, but kanye abantu laba basusiwe sebevota kwezinye indawo ezithile kabatshelwanga. Njalo sibone ukuthi mdlana ngolanga lokhetho abantu bazalahleka babebhudabhuda bedinga ama-polling station ukuthi bebone ukuthi amabizo abangaphi.
Uqhubeke sithi umumo oselizweni unzima kakhulu kubandla lakhe ngoba lalapho ababhalisa ukuthi bancintise kukhetho lwama-by-election okumele batholiswe ithuba lokuthi bakhankase bayahlukunyezwa.
Kulo daba lolo lokuthi lona esingathi electoral environment ekukhampeyina, sibona ukuthi thina ukukhampeyina kwangikhona kukho lula njengebandla le-CCC, khathesi silenkokheli zethu ezibotshwayo, u-organizing secretary wethu wabotshwa, lo chairman wethu e-Midlands wabotshwa ezama ukukhampeyina, and kunsuku lezi ezidlulile sibona u-vice president webandla ubaba uTendai Biti uke wabotshwa.
Umsekelo wesikhulumeli se-CCC umnumzana Gift Osalo Siziba uthi njengebandla okusalayo ukuthi bazabanjwa ngamandla ukutshengisela lokuya emthethwandaba.
Okuqala ukuthi sisakhulumisana labeze ngenxa yokuthi thina njengenhlanganiso ese-registered kusemthethweni sizakhuluma labo ukuthi sibonisane ukuthi kwenziwe njani into zilungisiswe. Yindaba yokuqala ukuthi ayi-dialogue ukukhulumisana. Okwesibili, sizayenza ukuthi ayi-public interest litigation kuye madala ukuze kube into lezi zilungiswe nxa singazwanani, ngoba thina silelungelo njenge-stakeholder ukuthi sihambe emakhothi ukuze into zethu zilungiswe. Okwesithathu, nxa into lezi zingalungisanga sizasebenzisa ilungelo lokutshengisela ngenxa yokuthi nxa lokhu yanakuya nalokhu yakuyasila lilungele emthethweni ku-constitution yeZimbabwe ukuthi sitshengisele ukuze besize ukubana njengabantu beZimbabwe njengezizukulwane zeZimbabwe silalilungelo lokuthi ama-elections ehodwe free, fair and credible.
Kodwa isikhulumeli sezek unkosikazi Letitia Kazembe uthe ikomishini yakhe ingabe ilamaphutha lapha lalaphaya okuyinto etholakalayo ebantwini. Eminyakeni ngazo zonke izikhathi kuqhutshwa ukhetho elizweni, inhlanganiso ezisebenzisana loZulu ezibona ngamalungelo oluntu zivame ukusola iZEC ngokuphathisa ibandla libusayo ukuthi liqile ukhetho, kodwa yona ithi yenza umsebenzi wayo okusemthethweni. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Life Talk namhlanje uhlelo Diaspora Forum sicubungula okwenziwa ngabadabuka eZimbabwe asebehlala kwamanye amazwe. Uhlelo lwezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe namhla sixoxa loNkosazana Nomthandazo Nkomazana odabuka eZimbabwe othenga ithengisa impahla esedolobheni leMumbai kwele India. Uxoxa loGibbs Dube weStudio 7 ngebhizimusi yakhe.
Ngiyathenga izinto endaweni ezithiyethiyeneyo, ngizithengisela khonapha e-India, ngithengisela nase-South Africa nase-Zimbabwe kunjalo. Kodwa ngingathola nje umuntu ongaphandle kwe-South Africa or e-Zimbabwe, ngingamthengisela njalo. Ngiyathengisa ngishipha khona lapha babe bekhona.
Yes, ngathi kuyini konke kolokho okuthengisa?
Icathulo ngibona ngani obaba bathanda into ezinhle nabo, asibo omama kuphela. So bafuna ukuthi nje bebonakale especially into ezise ku new fashion ezinamagama gama. So babadube o Nike obanibathi isicathulo ezise fashion inokwamanje inwele omama bathanda ukuba bahle kakhulu njengoba libona dube lathi singane siyazamazama. So wonke umuntu ongumama uyathanda ukuthi abe muhle abukeke phambi kwendoda yakhe kumbe kwabanye labo ahleli nabo. So inwele kubo mama zithengwa kakhulu nezikhwama, but izikhwama zithengwa kakhulu njengenwele. Amadoda ama-t-shirt kabathengi nje kakhulu, kuthengwa nje isicathulo. Bayathenga kodwa hhayi kakhulu njengesicathulo.
Singathi kodwa kuyakuphilisa yini khonokho?
Kuyangiphilisa kudube ngiyakhona ukuthi ngikhokhe lapha engihlala khona, ngithole engikudlayo lokunye okusalayo.
Singathi waqalisa nini ibhizinisi yakho?
Ngaqalisa ngo-2016 kahle kahle. Ngo-2016 ngangithola nje ama-customer amahle kakhulu from e-UK, e-Austria, bathengela abazali ekhaya ukuthi bathole into yokwenza. The point was ukuthi abantu abasebenza ngaphandle kwelizwe bathengela abazali into zokuthi bathengithengise ukuthi bengabe bathumela imali kumbe i-grocery every day bathole lakho okubaphilisayo, ukuthi bengaxakeka ke sebesitsho after inyanga ezimbalwa ukuthi hayi into leziyana seziphilile, sike saphilaphila ngakho bese bewoda kanjalo futhi bethumezela abantu ekhaya bethengisa. And into engizithengisayo ngi-check-a ama-seasons asekhaya. Njengamanje so ekhaya kuyanetha, lapha kuyabanda e-India, i-winter yalana, kodwa ekhaya kuyanetha. Kusho ukuthi into zesikhathi sokunetha lapha e-India sezichiphile kakhulu. So ngihambisa zona kakhulu, ngiyathenga isicathulo ezezulu leziyana ezingamoshakaliyo, ngithenga ama-raincoat, into zonke ezezulu zethu. Yize ezithengeka kakhulu lapha e-India, then bese ngithengisela ekhaya lapho kunetha khona. And then njengoba ama-season elandelana kuyabe kutshintshana nje. Isikhathi sokuqanda ngapha ekhaya, ngapha kuyabe kushisa, kusho ukuthi into ze-winter ngaba siyabe sesiphiphile. Sengithenga-ke, sengizithengisela emagroupini lapho sebewoda abawodayo bethengisa.
Impahla zonke lezi uzithumeza njani ekhaya?
Nge-Korea babaduze.
Kuyabiza kangakanani?
I-Korea ingcono ma impahla ziziningi, ma impahla zingabo 25 kg kusiya phezulu iyancwebeka. But ma umuntu ma efuna into ezincane kuba nzima kimi ngoba kuzobiza imali ephezulu.
Ye, abafisa ukuthi baxhumane lawe kumele bakuthole ngani?
+91 73 850 73 069. +91 73 850 73 069. Ngitholakala khonapho. Yabe nesifiso uyangisendela nje imessage, ngiyamfaka egroupini.
Phosa lokugcina mama.
Ngikhuthaza abantu abangumama. Ngiyakwazi ukuthi impilo kulamalanga inzima, kodwa ngiyabakhuthaza ukuthi babekezele nokusebenza nzima nokuba consistent ngento abafuna ukuthi bayenze. Ekugcineni kuyabonakala ama-results. So ngiyakhuthaza ukuthi bengahlali phansi, abasemshadweni kuhle nakhona, kodwa kufanele ukuthi bephathaphathe nabo bengezelela lokho okusetshenzwa ngubaba. Bengahlali nje bengayenzi lutho ngoba kuthiwa ubaba uyasebenza. Kufanele wonke umuntu ongumama azikhumbuze ukuthi kunezidingo azifunayo akhona ukuzenzela ayiwani.
Lo ngunkosazana Nomthandazo Nkomazana odabuka eZimbabwe obexoxa noGibbs Dube weStudio 7 eseMumbai kwele India. Uhulumende weSouth Africa usekhuthazwe ukuthi amise imisebenzi yeqembu elizibiza ngokuthi Operation Dudula, elihamba lihlukuluza abantu lisithi lidinga abaselizweni ngokungekho emthethweni. UThuso Khumalo sipha lolu daba ngokugcweleyo eseJohannesburg kwele South Africa.
Ngempela viki amapholisa acine esebenzisa intuthu ehitshayo lemota efafaza abantu ngamanzi ukuchithiza icuku lamalunga e-Operation Dudula ebeselingene lokushini elihlala abeZimbabwe abaningi e-Uvel kanye le-Orange Grove lisithi lidinga abaselizweni ngokungekho emthethweni. Leli cuku belisethekelela izitolo lemisika lixwayisa abakwamanye amazwe ukuthi baphume baphele kulezo ndawo kungene izalwane zakwele South Africa. Lo ngomunye wabadala okungatholakalanga igama lakhe obeyingxenye yaleli cuku ememeza ngalokhu abakufunayo.
Le nto esiyifunayo ya South Africa izofuneka izinokala ukuthi siyabe ngepenji sizowaba ngepenji
lo ke umama osasemutsha ubekhuluma lecuku leli ebelingafika abantu abangamakhulu amahlanu ngesikhathi amapholisa esala ukuthi baqhubeke ngomkhankaso wabo njengoba bebengayitholanga imvumo yokwenza lokho
sizosebenza la sizohanda over ukuthi asafuna amaforeigner la angeke sihambe singayiyenzanga leyo nto leyo sizosuka from la siye enandos masuka la peacefully okusalayo sizongena iforeigner lizophuma la lingasasebenzi South African izongena
umkhokelo webandla le-Economic Freedom Fighters umnumzana Julius Malema ukhwele wazehlela kumongameli Cyril Ramaphosa ePhalamende esithi uhulumende uyehluleka ukubopha amalunga equla leli okusegcekeni ukuthi izikliwi ezihlukumeza uZulu.
These armed individuals operate free because they know this country is run by cowards.
Amalunga aleli qembu ahamba ethwele imbhobho egcekeni ehlukuluza umphakathi phambi kwamapholisa ngoba besazi ukuthi baselizweni elibuswa ngamagwala akhokhelwa nguwe mongameli Ramaphosa.
That intimidate our people.
Umgcini sihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa umnumzana Ngqabutho Mabhena yena usexwayise uhulumende ukuthi nxa sekuqhamuke impi yokucwasana ngobuzwe angazwakali sesithi kazanga xwayiswe ngengozi yenhlelo zaleli qembu.
Kasihambisane lalokho okwenziwa ngu-Operation Dudula. Esikucelayo thina ukuthi uhulumende weSouth Africa kumele abone ukuthi u-Operation Dudula akaqhubeki esiyaphambili ngoba akakulunganga ukuthi abantu abangama-private citizens bahambe behlukumeza abantu bezenza bona abakwazi ukuthi baseche ukuthi umuntu ulala ilungelo ubase South Africa kumbakalala ilungelo.
Amalunga leli qembu ethe sabo kuza umlando wokuthatha imisebenzi okufuze yenziwe izalwane zakwele South Africa, umlando wokudala amacala ukuthengisa izidakamizo nokungcolisa ilizwe labo. Lobanje besithi uhlelo lwabo ngolokududula abaselizweni ngokungekho emthethweni nxa befika emabhizimisini lemisikeni bathi akuxotshwe wonke umuntu wokuza kungene izalwane zakwele South Africa. Ngenyanga ephelileyo umongameli Ramaphosa uthe ibandla lakhe selifuna ukukhokhela kudaba lwabantu abakwamanye amazwe abaselizweni ngokungekho emthethweni ngoba kukhanya selungenelwa ngabantu abangadalela ilizwe uhlupho olukhulu. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa nginguthuso Khumalo.
Umsakazo we-Voice of America osakaza kuzwekazi le-Africa okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa i-satellite SES 5 ku-band le-C-band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obe-Facebook ku-VOA Ndebele laku-Twitter ku-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Singakehlukani ke sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela abaphila ngokuthengisa osomabhizinisi labanye baveza ukujabula okukhulu ngokuvulwa kwemingcele yelizwe besithi lokhu kuzabanceda ukuthuthukisa amabhizinisi abo. Umongameli Emmerson Mnangagwa usukumela mhla elubhekise eBrussels kwele Belgium ube aphatheka emhlanganweni we-AU EU Summit oqala kusasa. Ibandla le-Citizens Coalition for Change selethese ikhomishini ebona ngezokhetho yeZimbabwe Electoral Commission ZEC umlando wokufuna ukugxila kukhetho. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo yimi usithandekile Mhlanga ngisithi asidibaneni ngo-past 6 kusasa ekuseni.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.